Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu
lezo mizo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi izinto abathe xa kizo ukuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adiwula abantu. Amasosha kadiwuli abantu engatshelwanga ukuthi bediwula abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
And sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguyongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadokta yimithi, izinto zokusebenza nawe operator bencedisa abantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi kunye laye. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhweze lesi isikhalazo kumlawuli walelo dale uMnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Bona bathi ukuthi ngona abantu abashitayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa instruction ngu-general. U-general wanika instruction ngu-minister of defense. U-minister of defense wanika instruction ngu-president. So asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazitshongo bona in no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshuthe. Yikho okwenzakeleyo, ungakhali report, yikho okwenzakeleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libone ngani lokho kuzaguqulana?
Singaxoxa ephalamende, yikho esizakhuluma ukuthi kanti ngubani wanika i-infraction. It's clear ukuthi i-infraction yayinikwa ngu-ED. Nguye owaphoyinta i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Belifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report lay isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Athethi expect ukuthi bekhulume iqiniso, but thina sasikwazi ukuthi asoze khulume iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho, but ngenxa yokuthi thina umaklante labantu abade bekhona ku-commission sasibarespekta, sasicabanga ukuthi ngona bazayenza into ezaba le integrity in it, but abazangi khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani ezibhathe ukuthi abantu beshute. Sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo ku-report kurongo, but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ithi sixaxaxa entweni eziqakathekileyo, then izinto eziqakathekileyo nezo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi. Izinto abathe xaxaxa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adiwula abantu. Amasosha kadiwuli abantu bengatshelwanga ukuthi bediwula abantu. Instruction leyo iyani ngomu iti. So yena kavume ingavuma ukuthi ngona icala hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza lati singamkhangela ngendlela hayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi
lo uDr. Bekithemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC sixoxelaye eseHarare ukusenjalo izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho. Abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi nemali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa ngukhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela ikhomishini kaMkhlanje kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission impumela yi-commission. So ngibona ngani la nxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuchala ibandla eliphikisayo.
Hayi sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane sakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasotsha nguye njalo okhangelelwe ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baform i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu ababavulele.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance akuqondanga ukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le esicabangela ukuthi kulesandla esivelela ngaphandle esingathi foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo akusiyo imphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade bubuthaniswa yile i-committee singathi bekuyi public relations program yokugeza lohulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho ukubona kwethu ngoba kuyamangalisa shuwa ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba abayibo abenze lobo bubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Alapha namna ngokubona kwama kulanto abayilokuza ekuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu abaright kodwa bona into abayenza vele beyibona ukuthi iwrong bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathula kuyayala kuthulwe kunjani.
Impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababoni uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lethathele izindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathi ntambo, umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors. That's, but we've said the Minister of Health.
Loko akutsho ukuba uVice President nguye ozakube exoxisana nalabo dokotela. Esikutsho thina ukuthi umphathi ntambo ngogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Thodlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana yinto elula kakhulu ngoba amadokta afuna ihoro elihambelana lempilo ekhona kathesi, lathi sonke abasebenzayo sifuna ihoro elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili, okwemithi, kumele imithi ibe khona ezibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lowo msebenzi yikuphosisa nxa kukhanyelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe ezixosha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadoktha ngenxa bembona babesithini uzasitshaya uzasixosha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Khathesi sikhuluma nje so sabe singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nathi ngeke emsebenzini sokumele ukuthi u-apply ukuthi ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunwa ngamadokta imithi, izinto zokusebenza nawe operator bencedisa abantu lemali zabo, so ukuthi yena uzabancedisa njani khona bavala amanzi sisi.
UNkosikazi Mtshangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathi ntambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emapulazini. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Parents Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. As to what will happen to them.
Sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emapulazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlaliswa yibona ababusayo abasenzi banje ababanjwa yibona ababengelabantu. Khonokho angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe, but ngibona kumele kube kulinganiswa. ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo la ekaphume kungakhethi ukuthi umuntu bani ophuma yakhona.
Okunye kokuvunyelenwe kulomhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathintambo, uNkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umthethwandaba kamantshi eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRowa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besematsheka, kodwa abakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namuhla, sixoxele siphathamandla se-ARTUZ uNkosazana Catherine Jubane.
Iwinile ikhesi yangikhona bekuthiwe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili ne-remand layo futhi wayi-opposa, so was been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, si-fourth serving to each muntu uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two, bakhulume kakhulu nge-disorderly conduct yikho yadischarge ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kuselakakazi okugcweleyo ngeteithi okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully, uweva amaplakada ukuthwala ibhana asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba isteithi sona besesifithi thina besihamba sibhlokha umgwaqo si-interfere labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasikala kudayi thina kasicala. Yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMtare, seliza kwenzani kathesi?
The Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa. So ku-press conference yikho kuzakhulunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka, hayi siyaqhubeka, asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile, kuyanuka. Silele kabuhlungu, sekilele mvuko, ziyanuka. Njengabafana bebe-crowded kakhulu. Thina silele nje kukhorido, kodwa hayi bengaminyananga. Kule miye kungcolile, kuyanuka. Mathelisi akhona ayanuka.
Lo uNkosazana Catherine Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizovuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempelaviki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? UNtungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Udubola ukhona ngalokuthi izalo nxa engazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu iy'ngcweti abafundileyo badifaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu njalo basuka kulezi ndawo ezithiza abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bonobokuthi labafutha afana lepetrol katholakali. Kanti zanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota, ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzabanzima ukuthi abantu beZimbabwe abasemazweni ale democracy batholakale bekhela kweleZimbabwe ngoba behugwa iZANU PF. Ngibona ngani izifiso zikamukela lezi kuphela, iZANU yazi ukuthi kakula muntu oyithemba, njalo abantu abakudiaspora bathanda into ezilegitimate, into ezithembakalayo, into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. iZANU ngeke ithembise lokho, njalo siyehluleke kakhulu. Lo president weZANU first secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora, engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutsho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwe ukhetho, abantu laba beZimbabwe besebethemba ukuthi iZANU ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo, loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe ibele democracy.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle ukuthi uhulumende weZANU bethole umkhokheli webandla leMDC okhaliphileyo, njalo singamthi ngesilungu istatue obethena, angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalulikwayo olule 5 points, bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le-commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela iZANU ezama ukuphatha ngayo ubuso kwelizwe.
Lo ngu-Dr. Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabebandla leZANU PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola onqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina noMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele China yisitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano bemelika lamanye amazwe alelo uzwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, i-warrant of arrest. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum umnumzana Harold Nail uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligxuba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azothonisiswa. kufanele ngikholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uza kwenza lokho okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalencwadi ukuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe sekumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kufanele kube isifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ekuyezogange elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela Afro Forum ngavuselela la macala yenza ukuthi warrant of arrest ibe khona. Akabotho lo mama kwenzele kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha uNkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-AfriForum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela abamhlophe amapulazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa mbona ngathi is a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amapulazi, so basafuna ukuziphindisela le nto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphela emoyeni le.
Kodwa-ke uNkosazana Mesibundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla, ule power. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba etsho kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele, ajeze okumele ajeze.
UNkosikazi Mugabe ujaye uNkosazana Angels Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye hotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwane esanda kwedlula uNkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Ngimelesungu 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuBenedict Mhlapo.
Wayengumdlali wenguqu uRonald Kitiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Intathezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo ensukwini ezidlileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakoBulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikolweni iHarare. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlala phansi bemanyane ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Kitiza Sibanda utshele intathelizindaba yokupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Sithabile kakhulu ngoba sibonene la bantwana abagcina kudala oGilbert, ubona lokho befithi njani. Ha, siyabathatha sibaphe uma-national team structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohla. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakeleyo ngiphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors kabiya bangigijimela bathi coach sifundile. So kutshengisa ukuthi kule nto engiyenzileyo abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webharomele ngembavakatshela abantu bepractice bancedincedise lapho engincedisa khona. Sakuncedisa abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisile izwe lethu lathi ngxe singaba lebhorela ingcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yeFASA uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu baziqhathe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqesha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edlulileyo ngababalisa uThiriwabiri Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Luphahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uCesar Dube, uCesar Khoza, uChipo Thotso, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mshangajike, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakoBulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.